Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwala zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 6 kumpandula 2018 nguntungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje
masikhuluma ngama-basic needs okunjenga bo-cooking oil, lapha othi uthole khona uma-supermarket lapho kukhona khona intengo yangikhona iyabe isiphezulu.
Uzulu weZimbabwe ukhala ngokoma kwempilo ngenxa yentengo yezinto ezimqoka empilweni eqhubeka iqonga mahlayana.
So sigcine sigijima njengeministry labangani abaseSudan, sile city global drug facility.
Ugatsha lwezempilakahle luthi solwenelise ukuthola amaphilisi e-TB wona akade esesilela ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto ezimqoka empilweni ezigoqela ukudla sokwenze impilo yabalukhoni ngokuphindiweyo. Inhlanganiso emela amankampani alungisa impahla etshiyeneyo elizweni i-Confederation of Zimbabwe Industries ihlangene lamalunga ayo ekhulumisana ngodaba lwentengo lolu izolo kanye lokusilela kwezinto ezifana lesamende. Ukusilela kwesinkwa osokubonakala kwezinye indawo zelizwe kuvikwa kulakho ukudlondlobala elizweni lonke jikelele kunsukwana ezilandelayo ngenxa yokusilela kwengqoloyi. Amafutha ezimota lawo kasatholakali kwamanye amadolobho. Intengo yokudla okugoqela isawuto sibisalo ikhwele okumangalisayo. Umabhalane obona ngenhlelo zamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Melusi Moyo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi umumo uyawusiba mubi kakhulu kobulawayo.
Ngema-supermarket lapha izinto ziyasilela ekhanya umumo lokuqhubekela phambili usiba mubi. Masikhuluma ngama-basic needs okunjenga bo-cooking oil, lapha othi uthole khona uma-supermarket lapho kukhona khona intengo yangikhona iyabe isiphezulu, kumbe ube khona ukuthi uthole laba esithi bayenza i-black market abayithengisela phansi. Awuthi ungabuya esitolo nxa ungani kuyathengeka batsho bakubuphi konke bathengisela phandle. So kuyabe sokutholakala intengo ephezulu okuyinto ekhathaza izakhamizi.
Kukhona elikwenzayo nxa liqondane lohlupho olunje?
Besile mhlangano esiyenzayo ukuzama ukubonisa izakhamizi ama-councillors abo awinayo, azama ukuthi ma besephalamende bakhulume ngohlupho lolu esilubonayo. Kuyinto esiqakathekisayo njengenhlanganiso ukuthi ama-basic needs kumele atholakale ezakhamizini.
Sikhuluma nje kulodaba lwemali, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe.
Udaba lwemali le-foreign currency ludaba olubuhlungu kakhulu ngoba sine 50 cents yokugada, silenjongo yokuthi mhlawumbe ebhenki sizathola kulo lutho, kodwa kutholakala ukuthi akutholakali lutho, ube sisiba lobunzima lokuthi abuyele njani endlini. Njalo into yomkambo omnyama leyo wemali ikhanya iqhubekela phambili ngoba laba ositshintsha mali bayanda ngasikhangelela edolobheni lakoBulawayo. Ngahamba laphana i-trade gold yibo bodwa asebegcwele abaya betshintsha izimali, kodwa ma uyifuna leyo mali ebhenki ayitholakali.
Uke wakhuluma ngamakhansila kanye lamalunga ayidalela ephalamende, besibona njalo kule ngxabangxoza khona ngapho koBulawayo abanye besola omunye ukhansila. Ungathi lolu luhlupho olubhahileyo yini njalo lungenqabela ingqobela phambili yedolobha?
Lolu luhlupho olubhahileyo kakhulu ngoba ukuziphatha kwama-councillors lapha sibalisela ukhansila ka-Ward 24, indlela owatshengisela ngayo ungahloniphi amathembazi lokungahloniphi izakhamizi, ngoba ma wawumbone buya besenza bezofunga wayekhanya ukuthi umuntu odlileyo amabili. Njalo iswere in-statement yabo yayibhalwe ngohlobo lwesilungu, yena wayephendulela wakhuluma ngesihlobo sempumalanga esingathi yisona. So kuza kuba nzima ukuthi kube ne-development nama-councillors ngoba kakuzwanana nezakhamuzi. Sikhuluma manje kwehlule ukuthi kube lokhetho lukameya ngendaba yona le ukuthi kukhanya ingani bafuna ukufaka umeya womunye uhlobo okuyinto engahambi kahle yezakhamuzini ukuthi kambe umuntu ongaveliko obulawayo uzaphatha njani izakhamuzi. Yena lo jaha waku-1024 esikhuluma ngayo kukhanya veleka somhlali walapha ngumuntu owabuya ezodinga ama-election. So sibona ngani nxa indaba lezi zama-councillors zingalingisanga kuhle kuza kuba nzima ukuthi kube nengqekezela phambili kusebenzeke between izakhamizi nama-councillors.
Bayenzani khona ngapho izakhamizi ezilahlekelwa imisebenzi?
Impela zithwele amagabha avuzayo ngoba lanxa zithi zitholile yona le nzuzo yazo engangakanani. Sokusebenza lokho kuthiwa yi-eco-credit kumbe mhlawumbe nxa kulamakhadi ufake emakhadini. So kusiba yinto enzima ukuthi ungahamba ezinye izitolo zilama-price amabili eyabinge-eco-cash le-cash. So zithwala kanzima lezi zakhamizi ezisebenzayo ngoba kuba nzima ayisiyo yonke imithova emukela i-eco-cash. So ungaba nayo imali efonini but kube nzima ukuthi uye emsebenzini kumbe kube nzima ukuthi uthenge isinkwa sabantwana ngoba kayisizo zonke izitolo ezemukela i-eco-cash. Njalo nxa kukhona intengo yakhona iyabe isikhwelile. Kube nohlupho njalo kulezi ezilahlekelwa ngumsebenzi. Kuba nzima ukuthi bathole ama-benefits abo. Nalaba abathi bazuza ama-pension abo kawangakanani kaabasizi. Umuntu uyachisha phose amaviki amathathu lokhu edinga imali ongayitholiyo kodwa uyabegada esuka lapho ohlala khona.
Umnumzana Melusi Moyo ngowenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association. Usanekile Mhlanga ophinde waxoxa njalo locubungula izenotho umnumzana Bulisani Ncube.
Asivumelini ugadi ukuthi esingathi thina yi-confidence, political confidence, ngayikho sivume ukuthi ukuwina kwezanu PF ebantwini abaningi ukukhangelelwe ukuthi akuzukuletha ubungcono empilweni zabantu. Even uhulumende omutsha okaMnangagwa onaye enyangeni ezingu-7 lezi ezidlulileyo ekhona sasatshengisanga ukuthi ungcono kulo hulumende odlulileyo. Bekungamazi kuphela ukuthi hayi thina singcono kulo hulumende, unguhulumende omutsha. Bonke abantu bakhangelela ukuthi hayi baningi abantu abakade be-corrupt kusystem endala ezanu-P F. Njengoba kungasatshengisanga ukuthi izanu-P F izimisele ukugezisa ngokususa laba abantu yikho kusenzakala khona okwenzakalayo.
Lokhu kungenelana njani lokukhwela kwentengo yempahla?
Ukuthi amabhizinisi aqhubeke esebenza kufuneka i-foreign currency eyiyo engekhoyo. Okwesibili kufuneka ukuthi amabhizinisi lawa asebenze ngendlela what I call i-full capacity utilization ukuze anelise ukuthi intengo yempahla yehle. But nxa esebenza below capacity kutho ukuthi i-production costs zabo ziphezulu okwenza ukuthi impahla zidule. Kunjenje kunzima-ke ukuthi ngoba ama-raw materials amaningi afunekayo ekuthini kwenziwe lezo zinto kumele athengwe kwamanye amazwe. Akula mbuzo i-foreign currency kayikho. Njalo laba abathi basuka bayithenge basuka bayayithenga emkambona lo okuthiwa yi-black market emkambo omnyama. Intengo yemali u-black market ayikho eliyo. Amakhampani afuna ama-US dollar ukuthi anelise ukuthi aqhubeke esenza izinto. Nxa intengo ku-black market ye-foreign currency ikhwela kutshengisa ukuthi naturally nentengo yezinto ezitolo kumele ikhwele.
Ubona ingani kuyini okungaxazulula lolu daba?
Kusukela ngo-2009 bengime vele kwelilodwa elokuthi hayi ngesikhiwa bathi let's swallow our pride, sivume ukuthi kwehlule siqale khathesi ukuthi sikhulumisane lomantulwana wase-South Africa angasilahli sisebenzise irandi hayi i-US dollar. Uhulumende ahlathathe yena amanyathelo aqhelileyo asaqale yena ngokuthi intengo yezinto ezivela kuhulumende zonke zibe ngamahala, amapasipoti konke konke, ibhajethi ihle iyenziwe ibe ngamarandi. Ngalokho kuzaba lula ukuthi kusebenzeke. 2009 sizakhumbula ukuthi yayingayisiyo yodwa i-US dollar, mhlawumbe sibeza lokuthiwa yi-multi-currency. But ngokuya kwesikhathi salahla amanye ama-currency sazisagcina kule i-US dollar. Well, ungakukhangela from an economics point of view it was bound to happen that way. The Reserve Bank should have seen that. But now, give me, nxa i-US dollar isithethe over ngokuba kwayo khathesi, uzananzelela ukuthi isisenza impahla ezenziwa eZimbabwe zidule nxa usuzibuqathanisa lezenziwa kwamazwe angomakhelwane. Ibhondi kayihambi.
Kubonakala imali yama-bond notes entsha.
Anti ibhondi ayisiyo mali ezimele yodwa, hayi limelele i-US dollar. I-US dollar leyo sasitshelwe kwathiwa hayi ikhona isezipaleni ze-Reserve Bank. But sokutshengisile kuhle mhlophe ukuthi i-market ye-Zimbabwe it does not have confidence kubona. Uhulumende njengoba engihulumende omutsha omele abunjwe ongakabunjwa, asengakazi ukuthi ozaba nguye omphathi intambo wezomnotho lemali ngubani. Kodwa-ke nxa kuyikuthi labo bazimisele ukuthi umnotho welizwe ukhule, amakampani angavali aqhubeke esebenza siya phambili, abanye abantu abavela kwamanye amazwe babone iZimbabwe iyindawo enhle yokuthi bafake i-investment yabo, kuzamela sibili bakhiphe i-bond ngoba bangekela khonokho, hayi bazagcina abantu bengena estridini kusiba le-chaos ngenxa yokuthi umumo wezenotho ungamanga kahle.
Umnumzana Bulisani Ncube ucubungula ezenotho obekhuluma ecingweni loSandekile Mhlanga we-Studio 7. Kunjalo nje abaphila ngokuthenga impahla kwele Botswana besiyazithengisa eZimbabwe bakhala ngokwehla kwamandla ebhondi kanye lokuqonga kwentengo. Kubika uMartini Ngwenya.
Ngesikhathi imsebenzi isilela elizweni, abaphila ngokuthenga impahla phandle emazweni afana le Botswana besiyadingisa ekhaya bathi labo babhekane lobunzima ngesikhathi imali isilela, kukanti intengo yempahla iqhubeka iqonga okwamagama. Abanye abeZimbabwe baphila ngokuthenga impahla yamadolobheni afana le-Francis Town kanye le-Harborne besiyathengisa imkambo ye-flea market ikakhulu ngoBulawayo. Kodwa khathesi bathi sekunzima ngoba imali yokuthi bezowoda impahla engatholakali kalula emabhanga. Unkosikazi Sithandazile Ndlovu, yena othenga impahla yokugqoka ijeneyo yokuthengisa imkambo ye-flea market koBulawayo, uthi akuselula esecabanga lokuhlala phansi okwesikhatshana ngoba akwenzayo ungaselethi inzuzo.
Sekunzima phandle la, sithatha isikhathi eside ukuze sithole imali yokuzothenga ngoba imali yasilela ekhaya. Njalo intengo esithengisa ngayo ekhaya ukuze sithole i-profit elakho ukuqosha ama-customers.
Omunye njalo olendawo yokuthengisa e-flea market uthi imali ekhaya bayithola uhlobo lwe-bond note, kodwa bona kumele bentshintshe ibe ngamapula weBotswana ukuze benelise ukuyathenga. Uthi lokhu kutsho ukuthi bahle balahlekelwe ngenxa yendleko uma bentshintsha imali beyisusa kuma-bond note beyisa kumapula.
Hayi kunzima, ukhumbule ukuthi ama-bond note awathengi phandle kwelizwe. Ngakho esikuthola siqale sikutshintshe kuye kuma-US kuye kumapula. Akasisatholi lutho, kanti besiqhathile labantu ukuthi basebenze e-flea market esikunanzelelayo ukuthi laba bantu bazalahlekelwa imisebenzi ngoba akasisatholi inzuzo ekuthengiseni.
Abanye ababhekane lobunzima bebhizimusi ngabathengisa impahla yeZimbabwe phandle kwelizwe bona abathi uqonga kwentengo yempahla eZimbabwe sekudale ukuthi kungabe lesizathu sokuthi baqhubeke bekule ibhizimusi. Umnumzana Rodwell Moyo uthi kakhulu kuswelakala kwemali yamakwamanye amazwe bathwalise nzima ngoba kusetshenziswa kakhulu i-bond note.
Kusuka lapha ekhaya uhle uswele imali yokusebenzisa nxa ufika emzeleni ezingathi eborder, kule mali ezibhadala currency yakulelo lizwe uyabungalayo. Uma ucela ebhenki iba utshele ukuthi bhala incwadi we-48 hours ucela. Sometimes uthi usacelile leyo mali ungayitholi ngale i-customer iyabe lokhu kumelele wena ngapha ungasayenelisanga ukusuka.
Uthi okunzima ukuthi abangaze belwise bayithengisa, kumele uma bephenduka bahambise imali abayitholileyo ebhanga, kodwa uma beyifuna bayiphiwa isiyi-bond note.
Nxa ungabhenka kule limit enikwa ngenyanga, singathi i-G amanye ebhenki anika i-100 bond ngenyanga, wena uyawu-exporte izinto ze-30,000 pula esingathi i-3,000 years. Nxa usobuya sebekunika i-bond eliyi-100 ngenyanga kumbe sithi 150 ngenyanga, suka kube nzima. Ibhizinesi ayihambe ma i-bond uyalisa ngaphi? Usungumuntu osebenzela amahara, zongani usebenzela ukuthi istatime le-foreign currency, wena uma sebenza ungatholi lutho.
Osekudanise inengi ukuthi impahla ihle yaqonga njalo enye iyasilela ungangadluli isikhathi eside emva kokhetho lokugcotshwa kamongameli Emmerson Mnangagwa uqala umsebenzi okweminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kutsho iningi lizaqhubeka lingena emazweni angomakhelwane ukuyathenga ngitsho le mpahla encane eyendlini. Ngingumartin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 isabron kule Botswana.
Ugatsha lwezempila kahle luthi solwenelise ukuthola amaphilisi e-TB wona akade sesilela ezibhedlela. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
EZimbabwe bese libhekane lodubo lokusilela kwamaphilisi omkhuhlane wofuba lwe-TB. U-Principal Director we-Preventive Services, uDokotela Gibson Svanda, uthi uhulumende seyanelise ukuthenga amaphilisi la kwele-Sudan.
Umkhuhlane we-TB udube ke saba nalo ukuthi sekungani sokushota amaphilisi awe-TB. Kodwa kuzange kufike isikhathi lapho aphele khona completely. Kwenza ngalo ukuthi lapho-ke besi-expect ukuthi abuye vela khona baphuza ukuletha ama-delivery zethu. So sigcine sigijima njenge-ministry, silabangani bethu abase-Sudan, sithi Global Drug Facility, futhi sile mali esiyithola kuhulumende from means of finance. Sikwanisile ukuthi izisebenzi zethu ze-pharmacy zikwanise ukuthi ama-drug lawa ebuye elizweni. Kathesi ngikhuluma silama-drugs akwana ukuthi ama-months angu-7.
Umhlanga uthi basalinde amanye njalo amaphilisi enyanga ezinhlanu alakho ukufika loba nini.
Kathesi ngikhuluma silama-drugs akwana ukuthi ama-months angu-7 engakwana singazange sibe lodubo lokuswelakala kwama-drugs. Ama-drugs la abuye last week wonke. So sinama-supplies ama-TB drugs angakwana 6 to 7 months. Kodwa sibona ukuthi kulamanye futhi njalo azabuya ukuthi sigcine silama-stocks awe 11 months. Ike sikufuna ukuthi sibe sesiso kuyikho okwenzakala.
Ethi balokukhathazeka njengogatsha lwezempilakahle ngemikhuhlane esithe yaqansa engathelelwanayo.
Sijala ukukhuluma kakhulu ngemikhuhlane ethelelwanayo, i-HIV, i-TB, i-pneumonia leminye. Kodwa le mikhuhlane besingakhulumi ngayo kakhulu, imikhuhlane enjenge-diabetes, imikhuhlane wetshukela, umkhuhlane we-hypertension, abaningi bethu sithi i-BP, kule mkhuhlane okungasebenzi kuhle kwezinso neminye imkhuhlane eminingi. Siyabona ukuthi even ama-budget ethu, even izisebenzi, abantu esingathi ba-specializer umkhuhlane nale bebalutshwana ngenxa yokuthi njengelizwe besingayikhangeli kakhulu imkhuhlane nale. Kodwa ngakhesi sesinanzelela ukuthi hhayi sekuliphutha lelo. So ngakhesi sesisebenza ukuthi kube nemali ehanjiswa ekuboneni ukuthi ama-drugs, imithi yokwelapha leyo mkhuhlane khona ukuthi izisebenzi zethu lazo zibe le-training ukuthi zikwanise ukwelapha leyo mkhuhlane. Nokuthi siyenze imikhankaso ukuthi amaZimbabwe nabe wazi ukuthi kule mkhuhlane.
EZimbabwe umkhuhlane we-TB uyelapheka, kodwa kuba khona abanye abehluleka ukusila ngemva kokuthatha amaphilisi la okwesikhathi esifitshane bengakafikisi isikhathi okumele bewanathe ngawo. Ngakho-ke ukusilela kwawo kulakho ukudala ukungelapheki kwalomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhansila akobulawayo laweGwanda akhangelelwe ukukhetha omeya balawo madolobho kusasa. Umeya wakobulawayo ubemele akhethwe ngolwesibili, kodwa kalusenziwanga lolo khetho ngemva kokuxokozela okwaba khona kuvangelwa ngamalunga eMthwakazi Republic Party. Amalunga etale le parlamente wona afungiswe ukuqala umsebenzi izolo. Siqoxe lo meli wePinga North etale le parlamente umnumzana Prince Dubeko Sipanda. Sambuza ukuthi kuyini uZulu angakukhangelela kuleli tale eminyakeni emihlanu elandelayo.
Okwakuqala ke kutsho ukuthi bakhangelela ukuthi idale lasePhaliyamende lizalungisisa ukuthi khona lokho kade kusenza ukuthi abantu beZimbabwe bephile ngendlela yokuhlupheka. Kulungisiswe kube lomthetho oyakwenza ukuthi abantu beZimbabwe amafactory evulwe, oyakwenza ukuthi kube lomthetho ukuthi abantu beZimbabwe bethole khona lokho kade bevele bekukhangelela isikhathi esiningi. But konke lokho kufuze ukuthi kulungisiswe idale lePhaliyamende kulungiswe yimthetho. Kule mthetho eminingi okufuze ukuthi silungisise njengedale lePhaliyamende eyakwenza ukuthi abantu bethole ukuphila ngendlela efaneleyo. Ngingakutshela okwakuqala ngokokuthi siyakwazi sonke ukuthi iZimbabwe ifana lamazwe amaningi alapha ezansi kwe-Africa eSadiki asayina i-agreement yokuthi khona okuthiwa khona i-Abuja agreement, okutsho ukuthi kufuze ukuthi in terms of imali enikwa i-health budget kufuze ukuthi sifike ku-at least 15% of i-budget yonke esiyabe siyenzile, okutsho ukuthi siyabe sesifikise kuleyana okuthiwa khona i-Abuja agreement. Ngoba kathesi nxa sikhuluma ngokwempilakahle kuleli lizwe sikhuluma ngezibhedlela nje esezisele imduli yodwa, akula maphilisi, akula lutho olukhona. Isizathu kuyikuthi okwempilakahle asikuniki imali elingeneyo. Isizathu kuyikuthi thina bakhona esingabakhokheli isikhathi esiningi kulokuthi selatshwe ngaphakathi na kwaleli lizwe, siyasuka sihambe siye kwelatshwa ngaphandle kwelizwe. So abantu bakhangeleleke ukuthi nxa sesithi njengephaliyamende hatshi akula budget eyapasa ngaphandle kokuthi sithole isilinganiso esifaneleyo ukuthi sibe khona according to i-Abuja agreement kufuze ukuthi siwenze. Into yakuqala kufuze ukuthi abantu beyikhangelele. But abantu bakhangelele njalo ukuthi ikhathesi okuyikho sokubulala umkhonomi ukuthi uhulumende uyathatha edle imali angelayo. Njengalokhu siyakubona kathesi ukuthi izikwelede zilokhu zidalwa nguhulumende, lokhu ehamba esiyaboleka izimali, but izimali zakhona zingalungisisi umkhonomi kodwa kuyizimali zokuthi abantu bethathe bedle. Siyananzelela ukuthi uhulumende lokhu ethatha esenza ama-treasury bills, ama-TBs, okutsho ukuthi lokhu eboleka ngaphakathina kwelizwe, ngaphakathina kwemali ekhona elizweni. Okusekwenza ukuthi-ke i-private sector, kutsho ukuthi laba abantu abazimeleyo abazilungiselela imisebenzi yabo yokuthi beqashe abantu kuleli lizwe kabathole imali, ngoba imali yonke iyabe isibolekwe nguhulumende. Uhulumende seboleka imali eningi ukwedlula imali okufuze ukuthi ayiboleke ngaphakathina kwaleli lizwe. So-ke iPhaliyamende ikhangelelwe ukuthi izinto ezifana lazo nalezo eze-health, izinto ezifana lezo ukuthi imali siboleka kanganani, njalo lokuthi umkhonomi siyawukhulisa ngendlela enjani, njalo ukuthi khona okufuze ukuthi nxa kuyekuthi ethe wawona ebotshwe engeniswe ejele ngumuntu onjani. Izinto zonke zona lezo izinto abantu abazikhangelele ukuthi ngabe ziyalungiswa ngokuphangisa.
Izinto ezimqoka empilweni kaZulu sizwa kuthiwa seziqalisile ukusilela kwezinye indawo zelizwe, umnotho lawo imali iqhubeka isilela emabhanga. Njengedale lePhalamende, kukhona yini elingakwenza ngalezi ndubo kumbe kuphezu kwamandla enu konke lokho?
Akukho phezu kwamandla awePhaliyamende, ngumsebenzi wePhaliyamende wona lo ofuze ukuthi siwenze. Ngoba okwakuqala akula mali ngaphakathina kwelizwe okufuze ukuthi ilungiswe kumbe ibunjwe kumbe lokhu okwenziwayo kuthiwa ikuprintwa imali eprintwa izikwelete ezilokhu zithathwa nguhulumende ngaphandle kokubana lezo zikwelete seziphiwe imvumo lidale lePhaliyamende. So okufuze ukuthi sikwenze-ke njengedale lePhaliyamende yokuthi okwakuqala kufuze ukuthi sinanzelele ukuthi kanti okuyikhotho okusenza ukuthi intengo yempahla izinto eziqakathekile ezidliwa ngabantu belizwe okwenza ukuthi ziqanse yikuyini. Njalo njengedale lePhaliyamende yikuyini okufuze ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi intengo zalezo zingaqansi ngendlela eziqansa ngayo. Sonke siyakwazi kwazi ukuthi konke khona lokho kubangelwa ngokuthi uhulumende uziphatha ngendlela enjani. Kanti iparliamente umsebenzi wayo vele yi-supervision, i-oversight, ukubona ukuthi uhulumende usebenza ngendlela yini efaneleyo. So ngokubona kwami-ke kuqakathekile ukuthi njengabantu beZimbabwe, njalo njengeparliamente yeZimbabwe, abantu amalunga edale leparliamente akufuzanga eziphathe ngokuthi ngowezanu kumbe ngowe-MDC. Kufuze siziphathe njengobukhokheli belizwe leZimbabwe, sikhangele ukuthi kanti vele okuyikho ukuhlupheka okutholakala ngaphakathi na kwelizwe yikuphi, njalo singakulungisisa njani, simanyene sikhangele into inye, kungelani ukuthi lo ngokamnangagwa kumbe lo ngokachamisa. So ke mbona ngani mina kukhona okufuze ukuthi sikwenze njengedale leparliamente, okufuze ukuthi sikulungisise ukwenzela ukuthi uhulumeni nxa esesidla lokho akudlayo engadli okunengi ukwedlula lokho akuphetheyo ezandleni zakhe. Lokho yikho okungayenza ukuthi khona abantu bekwanise ukuthi bethole impilakahle. Okwesibili njalo okufuze sikunanzelele yilokho, siyaboleka kakhulu. Ngabutshengisa nje inkomo umzekeliso we-Kariba extension. Kwabolekwa imali, yathi imali leyana ibolekwa yabolekwa yimali ethize, kodwa kwathi sokusiyasebenza sokusiyasetshenzwa-ke ku-ground laphana imali leyana yaqansa. Kanti kuyini okwenza ukuthi nxa sithe sayibona ukuthi intengo yalinto yi-dollar, nxa siyayisebenzisa sesiyayisebenzisa kube yi-$5?
Umnumzana Prince Tubeko Sipanda, ngumeli wePhinga North edalele ePhalamende. Kwezemidlalo, umgadli odla amahabula kulezi nsuku kuPremier Soccer League u-Obriel Chirinda uthi ukhangelele ukuqeda isizini yalo nyaka ehlohle amagoli alitshumi. Kubika uJoseph Njanji.
UChirinda usehlohle amagoli ayisikhombisa lonyaka ehlohlela iqembu leChikenini kusigaba seKasilaka Premier Soccer League. Ukudlala kwakhe kuhle lokhu kudale ukuba athole umvuzo wamadola ngamakhulu ayisithupha ngolwesithathu emkhosini wokubonga abadlali abadlale kuhle kumdlalo yesidlalo lonyaka kuqembu leChikenini. UChirinda ukhethwe ukuba udlale kuhle iqembu lakhe lize libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lelengezi Platinum, lapho elitshaye khona eleNitroot nge-4-0, lalapho iqembu leChikenini linqobe khona eleHighlanders nge-3-2. Lo mdlalo oleminyaka engamashumi amabili lanye ala uthi uzwa ethokoza kakhulu ngokuthola kwakhe imivuzo.
Lokhu yinto engichazayo mina as a player, ngibonga ama-teammates ami, lo coach, lo faith lami, and kuyamphusha lokhu ukuthi kube lokhu esebenza ngathi emagemini lasele.
UChirinda uphiwa amadola ngamakhulu amathathu ngokuba ngumdlali odlale kuhle kwimidlalo emithathu, waphinda njalo waphiwa amanye amadola ngamakhulu amahlanu ngemva kokuthethwa kwangumdlali odlale kuhle ngenyanga kancabakazi. Kwathi kuleyo mali yamadola ngamakhulu amabili kumele ayabelane labanye abagadli baleli qembu. Kusele imidlalo eyithoba munye ukuba imidlalo yalonyaka yesigaba seKasilaka Premier Soccer League ifike komlindo uyacina. Njalo uChirinda uthi yena kungamthokozisa ukuba isizini iphele sehlohle amagoli alitshumi.
Ngendlela emphefoma ngayo kula amagemu, I think into kumele ngiyenze kuphela kumele ngifokase game by game, kumele angizifake ipressure. Amagemu amagoli engiyaqeda nginawo, I think he are right. Mina i-target yam I think
UChirinda ukhuliswe liqembu le-EM Sports elasengubo yenja, njalo uqale ukudlala kusigaba seKasilaka Premier Soccer League edlalela iqembu leBantu Rovers nyakenye. Njalo uke wathola ithuba lokuyadlala elizweni laseSouth Africa okwesikhathi esifitshane nyakenye edlalela iqembu le-Ubuntu Cape Town. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weZimbabwe ukhala ngokoma kwempilo ngenxa yentengo yezinto ezimqoka empilweni eqhubeka iqonga amahlayana. Ugatsha lwezempilakahle luthi solwenelise ukuthenga amaphilisi e-TB wona akade esesilela ezibhedlela. Kwaneleke mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 o'clock. Okwamanje esengitshaya phansi, litshone kuhle olivalelisayo ngowenu uNtungamilinkomo.